uhulumende uyi-shareholder enkulu kumaphephandaba wonalawa, amamedia lawa. Njalo uhulumende layo vele kumele ukuthi abe lendlela lapha angakhupha khona ilizwi lakhe. So oyabe nguye engu-editor khonapho uqhatshwe nguhulumende, so therefore kumele ukuthi akhulume whoever is there okubhalwayo should be in line with the government's position. So imisebenzi vele iyaphela. I don't think ukuthi it should be anything that is too alarming, although siyabe sikwazi ukuthi it's an effort to control the narrative, but they are the powers that be.
Manje ke nxa sikhangela ukubana bona labo ababe besebenza ngabantu ababe besemsebenzini bazithole sebengani bayasetshenziswa, ungathini wena nxa ukhangele khona?
Thina uma ungena ejogweni phela kulomfolo okumele ukuthi ungene kuwo, uyabona. Uma uqhashwa emsebenzini ule job description, uyabonga lanta unkuzweni freedom. Unless nxaso kuyi-private media lapho ophiwe khona i-freedom yokuthi uzikhulumele uzibhalele santa. Yikuthi abantu nje jikelele kuba nzima ukuthi begcine sebekwazi i-difference between i-news ezibabenefithayo ne-news ezibacontrolayo uma nxa sokunomuntu ofakwe esikhundleni esinjalo, ngoba yiwo phela ama-newspaper akhona njalo. Khona nje amanye ama-possessions aba yi-straight jacket, ngoba uma uvele uyi-government media uta-mouthpiece, if that medium, be it television, radio, or even electronic media zona lezi, kuvele kule narrative vele ama media houses amaningi ale, maybe not necessarily initial statement abanye they saw it with Finland, but abaningi njengangale an uhulumende needs that newspaper if uhulumende is going to have a chance of doing anything. Uhulumende needs the newspaper to disseminate ukuthi akhulume ande uzafuna u-editor ozafaka so that uhulumende akukhulumayo ngikho abantu bazakuzwisisa, so that i-program yakuhulumende iye phambili.
Olunye udaba abebandla le-MDC ababefuna lulungisiswe phambilini kokhetho kwakuyilona lolu olwendaba, ikakhulu amaphephandaba lemisakazo ababesithi akubaphathi kahle. Manje nxa sibona abahleli besuswa mahlayana kanje, kutshengisani ukuthi vele abe opposition bona bengakhangelelana?
Khona kuvele kakukuhle ukuba umuntu okhuluma iqiniso athuliswe kumbe akhutshwe esikhundleni, ukwenzela ukuthi iqiniso kumbuthi izinto zikhanye zisenziwa ngasese ukuthi into zingabi segcekeni. Khonokho kuvele kakukuhle. Kodwa sikhangelele futhi bantu bakithi isiqokocela into enkulu lapho kande mina ikuthi uyabona abantu ama-journalists njengani, so longo izinto ezinje as long as you bring them to the fore to ukuthi abantu bakhulume ngazo bekubone, I think yikho okuqakatheke kakhulu.